Isinqumo lesi asimangalisi sihle sitshengise ukuthi iZANU PF iluhlaza kayihloniphi inkantolo yeConstitutional Court eyiyo eyenza ukuthi idalele iParliament icubungele leyo ndaba eyama-nomination fees. IParliament ibikhuthazwa yiConstitutional Court ukuthi ikhangele ama-nomination fees kulawa, kodwa siyazi thina ukuthi iParliament igcwele amalunga awezanu PF lawe MDCT abakamonsora abango yes men bona laba abavuma bethatha yonke into ekhunywa yizanu PF besenza njengontulo ukuba ngo yes men abezanu PF. So akumangalisi ukuthi iParliament namhlanje siyenza intando kaMnangagwa ifaka lawo ma-nomination fees adula kangaka.
Njengoba likhala kangaka Shiroza lisithi kalilayo imali, singabona yini lisehluleka ukufilda ama-candidates kwezinye indawo ngenxa yokuswela imali?
Awukakathesi singaze ke sitsho, ngoba kuqakathekile ukuthi okakathesi singayimbula amakhwapha ethu. Siza kuzwa kwi-elections committee laba abakhokhela idalele lokhetho ku-Citizens Coalition for Change, ngoba esikwaziyo thina ukuthi bekuvele kuyinjongo yezanu PF ukuthi ivale umoya lo ophefumulwa yi-Citizens Coalition for Change, ukuthi uswelakale umoya wokuphefumula, njalo kube nzima ukuthi i-Citizens Coalition for Change ibe khona nje emhlabeni. Siyazi thina ukuthi i-Citizens Coalition for Change ayithola imali ngaphansi kwe-Political Finances Act, njalo imithetho eyenelisa ukuthi amabandla athole izimali ngaphandle kwelizwe ilukhuni lapha ezweni, ngoba iZANU PF yona kulula kiyo ukuthi ithole izimali emachayineni lezindaweni ezithize. So khonokho okwenziwayo yikuzama ukuthi kuncitshwe i-Citizens Coalition for Change umoya okuphefumula.
Abanye bakhala ngokuthi kuyiwa phambili indaba ye-nomination fees le, kumele yesulwe vele ingabi khona, kudingwe ezinye indlela kungabhadalwa lutho ngoba lokho yikulimaza idemokhrasi. Ungathini ngalokho?
Kuvele nxa into ililungelo loluntu, kumele intengo yakhona ibe phansi, kumbe ibe njenge intengo ye-postage stamp, ngoba phela ukuthi umuntu ancintise weza umuntu lo yisinothi kumbe umyanga, kuyadingakala ukuthi umuntu azizwe yena ekhululekile ukuthi afake ibizo lakhe ku-ballot paper. Esesikubona kathesi ukuthi ithuba lelo seliyatholwa yilabo abalezimali zabo izinothi kuphela. Lokho yikwephula kwamalungelo oluntu. Labo abathi bona kumele kukhitshwe intengo le, ngibona angani ingavumelana labo, njalo ngingathakazelela lokhu abakuthoyo, ngoba esesikubona lapha eZimbabwe yikuthi iParliament sebeyisebenzisa ukuthi beyenze into ezingayisizo esizakwenza ukuthi abantu abaningi behluleke ukuthi bencintise kukhetho oluzayo.